isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhlaka 1 Hlangula 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
uthi laba abakhokheli belizwe lakithi ababonanga ukuthi kungcono ukuthi bashayele iqhawe leli ihlombe, babuye babone ukuthi iqhawe leli silifihle kanjani.
Umnumzana Dumiso Dabengwa oyengumkhokheli webandla lezaphu ubekiwe lamhlanje emanxeleni entaba zinduna.
Kwa okunye engunanzeleleyo yiyohani kungekuthiwa i-state function, but uyakhangela i-obituary yangkhona sayibhali, ibhala ukuthi ube ngumuntu obekuhulumende enguminista, yi-former politburo member, kukurecognize ukuthi ube ngupresident wezaphu.
Ukungabi khona emngcwabeni kamnumzana Dabengwa okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa sokudale inkulumo.
Kuyisale ngendaba lezo ukuthi kanti uhlobo lesi esidlalwe eZimbabwe ole inflation yesikhatha zomensuku, impahla zikhatha zomensuku, faka amakhanda ndawonye kubonakala ukuthi kungenziwani, ngoba khathesi ukukhanya ngathi mhlawumbe kazele ufike. Impahla zikhwela zomensuku, amabhesi ekhombi zakhwela zomensuku.
Inhlanganiso yezisebenzi AZCTU isilobele uhulumende imupha amalanga alithumi ukuthi alungisise umnotho welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli webandla lezaphu umuyi umnumzana Dumiso Dabengwa ubekwe lamhlanje emangweni wemanxeleni entaba zinduna lanxa ubemele angcwatshwe emathuneni eHeroes Acre eHarare. Kube lokuxokozela ngemva kokuba umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa lenduna uKhayisa Ndiweni beke bancitshwa ithuba lokukhuluma, kodwa bathe beliphiwa basola umongameli Emmerson Mnangagwa ngokungazi emngcwabeni weqhawe lesizwe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo esemanxeleni.
Inkokheli zomdabu amalunga ebandla elibusayo eSouth Africa elemkhonto wesizwe kanye labameli benkokheli zakwamanye amazwe, amabandla ezombusazwe ehlukeneyo, amalunga engatsha zikahulumende kanye lozulu bebethe gwaqa enkundleni yentaba zinduna bezovalelisa umuyi. Umongameli welizwe u-Emmerson Mnangagwa ube ngekho ngoba uthe imuli kamuyi yathi ifuna ukumbeka ingasindwanga ngabokuza. Kodwa umfanekiso kaMnangagwa obuphanyekwe lapho kade kuhlezi abahlonitshwa umangalise abanye abathi kanti vele ubufakelwani. Umnangagwa ubemelwe ngumphathintambo wesabelo seMathebeleland North umnumzana Richard Moyo. Umoyo uthe balusizi ngokulahlekelwa nguDabengwa owayelodumo ngesikhathi sempi ngebizo elithi Black Russian, kulandela ilizwe lapho aqeqetsha khona ezokucupha kungatsha zebutho.
Ngizathanda ukuthatha ithuba lelo ukuze ngikhuthaze isizwe ukuthi sihlangane, sihlale sibambene njalo sibe lokuthula, izenzo zethu lendlela esiphila ngazo zibe isibonakaliso salokho uDr. Dumiso Dabengwa owabulelwayo ngempi yenkululeko.
Umngcwabo lo ubulenkulungwane zabantu ababethwalwe ngamabhasi kanye lezimota ezehlukeneyo. Omunye walabo ababekhona ngumqeqeshi wezenguqu umnumzana Ndumiso Gumede othi ukukhothama kukaDabengwa kuyadanisa, ethi uDabengwa uhambe kungakaqediswa uphenyo lokuthi sibe kwazi ukuthi kwahamba njani kumbhuqazo weGukura Wundi.
Simazi ngemisebenzi yakhe emihle ayenze esesenguntanga echiya ubunandi wokukhula esiyangena elwela impi kazibuse. Kwathi lobo esengene ngikhona ngale wazuza isixoxo eziningi ekhokhela ebandleni elezaphu ababesilwa kwakuthiwa yizipra.
Laloba bekulokudonselwana kokuqhutshwa kohlelo lokubekwa kukadabengwa, lapho obekungani induna uKhayisa kanye lamongameli webandla le-MDC uNelson Chamisa abasoze baphiwa ithuba lokukhuluma. Ababili laba bagcine bekhuluma endlini kadabengwa yokugcina. Induna uNhlanhla Yamangwe Ndiweni uthe ukungabuyi emngcwabeni okwenziwe ngumongameli welizwe kutshengisa ukuthi umumo welizwe awumanga kuhle.
Indoda ekhulunywe emarediweni emaphepheni ukuthi likhawe, abanye bakhethe ukuthi bangadobi la. Ngikhuluma nje mathupha ngoba nxa phakathi komsebenzi lo kumele sikhulume mathupha. Ningalibhambathi bantu benkosi. Ulisizi kakhulu, lidalile kakhulu ukuthi laba abakhokheli belizwe lakithi ababonanga ukuthi kungcono ukuthi batshayele iqhawe leli ihlombe, babuye babone ukuthi iqhawe leli silifihle kanjani, senze kanjani, mhlawumbe silahle nje ngendlela engaqondani. Batsho abafikanga. Lokhu mahlabezulu kuyathinta, kuyakhuluma.
Umongameli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa usekelane lenduna uKhayisa ethu lokudana kakhulu ngokungabuyi kwabakhokheli belizwe, ethi uDabengwa ngubaba obemele ukubambana njalo ubesebeke ithemba kwabasakhulayo owakutshengisela ngokumsekela.
Mina inhliziyo yami ibuhlungu, ibuhlungu ngendaba yokuthi abanye bayakhokhela ilizwe abakho ikhona ababu ngifuna ukuthi sinike iqawe lamasawa inhlonipho yonke ukuthi ilizwe lethu liwile ngendaba yokuqina amakawe.
Yebo Chamisa.
Ngiyazama ngendaba yokuthi ubaba wethu uDabengwa was a representation of our nationalists. He represented our oneness. He is a man who was humble.
Umuyi ubhubhele eNairobi kwelekhinya ngolwesine lweviki edluleyo esedlula evela kwelatshwa umkhuhlane wensokele India. Umuyi uthiye umkakhe unkosikazi Zodwa Dabengwa, abantwana abahlanu kunye labazukulu abambalwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Umongameli webandla lezaphu umuyi uDumiso Dabengwa ubeke emangweni wemanqeleni entaba zinduna iziphathamandla zikahulumende zibikwa bezivimbe umongameli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa ukuthi akhulume emngcwabeni kamuyi. Kodwa umkamuyi unkosikazi Zodwa Dabengwa kubikwa kunguye othe nxa uMnumzana Chamisa engaphiwanga ixesha lokwethula amazwi akhe, umbuthano wokungcwaba umkakhe awungeke wacithwa. Sixoxe lomunye kade semngcwabeni kaDabengwa uMnumzana Mbuso Fuzwayo olilunga lenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu esigaba seMandebeleni eyebheju likaZulu.
Hayi, abantu bayitshengisile inkokheli inhlonipho, abantu baphakame ngobuningi kakhulu. Kodwa okuphakama kwabantu kuyakutshengisa ukuthi kukhona okungabaphathi kahle emoyeni wabo, njalo emoyeni yabantu bakukholela ukuthi kuhamba kwenkokheli futhi ukuthi sebesele besegcekeni. Njalo yinkokheli odwa bethemba ukuthi izifiso zabo zifuqa ngaphansi kwayo.
Ye, siyabona ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa ubengekho embuthanweni lo. Kungakusitshoni lokho?
Ngiyakutshengisa ukuthi hayi, inkokheli zakithi ikakhulu ezivela ebandleni elibusayo azixoli. Ziyakukholelwa ukuthi zona uma zihamba emfeni azihambe esililweni, ziyabe zisiyapolitika. Lapho ezingazake zanika khona ithuba lokuthi zipolitike kazisoze zibe khona. Yikho mina ngathi ngubonile khonapha, ngoba okunye ngunanzeleleyo yiyo one ngokuthi I state function but uyakhangela I obituary yangkhona sayibhali ibhala ukuthi ube ngumuntu obe kuhulumende engominister I former politburo member sayisuka ukurecognize ukuthi ube ngupresident wezapho ngiyana nje ke ukuthi ngisukuthi ngabantu abale one party mentality emakhanda abo
ye manje ungathini wena ngosekelo olukhulu olukhanya luphiwe umuyi uDabengwa olukhanya esaphila wayengaluthola
usekelo mbona ngazathi kuyabonisa ukuthi abantu bakithi babuDabengwa babemhlonipha babemthanda but okwenzakalayo ukuthi ibandla abakulo eliyizano abantu bakulomkhono welizwe babengalithandi unfortunately lanxa sebevuselela izapho kube lolusupho ukuthi abantu amehla abo wonke abengasekho kwenye into abasesekufuneni ukukhipha izandla so because kwasekubonakala ngani into engaba yinqola elula yokukhipha izandla i-MDC so abantu bakithi bakuke banjani banamathela ku-MDC nothi ngoba kabathandi uba budabengwa nothi ngoba kabathandi izapho kodwa ngenxa yokuthi babezitela ukuthini yindlela yokuthi kathesi ngabamba njalo umvuli
Alo-ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo ilunga lenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni eBhetshu likaZulu ubexoxa ecingweni leStudio 7 esentaba zinduna
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampala fowembula
Lamlela ndwandwe
Izakhamizi zezansi emandebeleni zihloniphe iqhawe lesizwe emnumzana Dumiso Dabengwa lapho kunanzwa ezamasiko enyandeni eGwanda izolo iningi lezakhamizi lithi uDabengwa ubeyindoda emadodeni uAlbert Ncube usipha lolu daba ekhonale eGwanda
Induna yekhezi uFuyana obengumhlonitsha kulombuthano ugcele uZulu ukuthi athule okwesikhatshana akhumbule iqhawe lesizwe uDr Dumiso Dabengwa obekwe lamhlanje entaba zinduna lokho kwenzakale ngemva kokuba abaphathi bohlelo beqhubeke ngomsebenzi bengakhulumanga ngokubhubha kwaDabengwa ongaphathanga kahle induna uFuyane
Ngangeni encwadini eyiphiweyo ukuthi ngiyifunde besicela ukuthi sikhumbuzane sonke singabantwana baseZimbabwe ukuthi singatholi ifulegi le ingafikanga ekuqineni chaza ukuthini ukuthi iqhawe elikhulu lihambile sicela ukuthi sike sithule umzuzu owodwa sihloniphe singaqhubeki ngohlelo ngasikhuluma ngezamasiko qala sizihlonele qala emaqhaweni okuyadalela umbuso esikuwo
uFuyane ugcizelele ngokuthi basele bemadolonzima ngemva kaDabengwa wakhuthaza intsha ukuthi izinikele njengomuyi
isizwe sonke khonapha simangele kodwa ukumqoka ngobaba Dabengwa yikuzinikela isifundo sesitholayo kuye kuzinikela ungazinikelelanga ukuthi wena nguwe khona ozakuthola kodwa uzinikelele ukuthi isizwe sakini sikhululeke njengoba wazinikela yena namhlanje sithi silozibuza wabamba iqhaza iqakathekile ngomsesifike khona esikhona namhlanje
umnumzana Absalom Ndlovu usobhuku bhaka wenswazi phansi kwenduna uMabhena uthi ilizwe leZimbabwe lilahlekelwe kakhulu ngokudlula kwaDabengwa uthi uZulu kumele afunde ngempilo kaDabengwa ukuthi empilweni akulalutho lelihlulayo lapho uthe wazimisela
ngizwa ngidabuka kakhulu emoyeni wami isizwe seZimbabwe namhla sikulesi sibanga ngenxa kaba uDabengwa silahlekelwe kakhulukazi kodwa-ke olutsha lufunde kakhulu ekunengi ubaba uDabengwa kubana empilweni nxa umuntu efuna ukuthi naye yenze kumele uzinikele njengoba uDabengwa owazinikelayo ukubana kuleli lizwe
unkosikazi Elvis Moyo uchaze umuyi njengeqhawe esithi abasakhulayo kumele balandele imbali yakhe
abantwana kumele bafunde ukuthi uDumiso Dabengwa ubeliliqhawe eleZimbabwe ukuze ilizwe lethu likhululeke uDabengwa la ubengomunye wabo amaqhawe nala asenza sathola inkululeko leZimbabwe
unkosikazi Moli Moyo enyandeni kuvillage 6 ngomunye walabo abakhala ezimathonzi ngoDabengwa
silahlekelwe ngubaba wethu okade besikhasa beloJeshua Nkomo besifundisa izinto ukuthi zenziwa njani noma kade kulamaqhawe kade silwa eganyeni kodwa bona bebesicela ukuthi bantwana bogogo yenzani so ukuze ilizwe lethu lulunge.
Udabengwa uthi umkakhe uzodwa abantwana abahlanu labazukulu abahlanu. Umkhosi wezamasiko oqhutshwe phansi kwesihloko esithi African Royalty Our Heritage njalo lonyaka ugogo induna uMasuku ematsheteni yena okhuthaze uZulu ukuthi alondoloze amasiko akhe. Ezinye induna ebezikulo mkhosi zibalisa uMathe Bulamba, uNdiweni weKhezi noMathema weNtonki. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngiseNandeni ngu-Albert Ncube.
Namhlanje ke uhlelo liphuma lendaba lithona lendaba sixoxa lomnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eye Bulawayo Progressive Residents Association. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yabonga ukwemukelwa kuhlelo.
Ye mnumzana, sike sizwa imbiko yokuthi kungaba lokutshengisela kuyona le iviki edlulele kodwa asibonanga kulokutshengisela kwakhona. Imbiko isiphonga usabalala nje kumbe kukhona okuchamans.
Well, okungakuthi ukuthi imbiko lesi sayibona silombi kokuwabhoda kakhulu lapha ku social media. Kulo muntu omemezelayo ukuthi mhlaka 30 yabantu lingaye emsebenzini, ihlale ezindlini zeni lokhu lalokho. Akusenzakalanga kodwa isizathu sakhona ukuthi umbiko lowani bongadingi futhi uvela kubani. Ngibona ngathi yikho okwenze ukuthi kungabi le action ngoba abantu kade ezivele asifisa ukuthi kube lo muntu ophonga ukumemezela ulutho engaziyo ukuthi ngubani maybe inhlanganiso. Kodwa-ke esingakusho ukuthi yikho okungenzakalanga but okuyiqiniso ukuthi okwenza abantu befake imbiko le njengaleyo sebeyabuse esingathi i-social media kuyikufuthelana okukhona elizweni. Abantu balezizwe ezingabazinanzela ukuthi ezomnotho welizwe sezifile, intengo yempahla ikhwela nsuku zonke, uhulumende njalo kenze lutho. So abantu bayazikubona sebedingisa nje bekhuluma into eziningi-ningi ngenxa yokufuthelana. Kodwa okuyiqiniso ukuthi okwakhathesi ayikho inhlanganiso esimegcekeni yathi ifisa ukwenza lokho. Kodwa esikwaziyo ukuthi i-ZCTU isibhalele upresident incwadi yokwenza kutho, incwadi ecacayo imnikile insuku ezithile ukuthi kabizwe ukuthi ayi-10 yafi-10 yafi-tifane ngo-Chilling Forum engenisa uhulumende, ingenise isebenzi i-labor, ibuye ingenise laba abaqhathi bethu esikhathi i-MCOSI ukuthi ke kukhulunyiswane ngendaba lezi zokuthi kanti uhlobo lesi esilalo eZimbabwe olwe-inflation eliqansa zonke insuku, impahla ziqansa zonke insuku, faka amakhanda ndawonye kubona kade kungenziwani ngoba khathesi ukukhanya ungathi mhlawumbe kazele ufile, impahla zikhwela zonke insuku, ama-basic commuter akhwela zonke insuku kodwa akula muntu okhomentayo, akula muntu owenzani, abantu kungathi hayi sokubahlukuluze kakhulu.
Kanti khona vele abantu bazamelela ukuthi baze batshelwe ukuthi bayalamba njalo bayadubeka impilo isinzima kumbe bazayenza lokhu esayisikubone kusenzakala kwamanye amazwe ukuthi umuntu uyatho ukungazi kufa ikuphi angene ezitaladeni.
Ngiqinisa lelo ngibona ngathi ngomumo engiwenanzelela khona kokuthoyo ungaqcina kwenzakala ngoba isikubona kuzalwa kwamanye amazwe kungela mnikazi ngoba umuntu engalamba kakhulu, umuntu aswele kakhulu, alale engadlanga asakwazi ukuya ngayo uyabe usumbandezele ekhoneni lokuthi umuntu uyakunezitshelile pho ngazi okunje ungathi kufa ikuphi and siyakwazi ukuthi nxa umumunje ngathi ababili abathathu basukume sale ndlela yonke umuntu. So ke yikho sithi ukuthi uhulumende ngaso uhulumende onanzelelayo sibe lohulumende olalelayo kothi sibonise uhulumende wezaro kanye engalaleli bantu owenza intando. Yikho ubone into engazikhwela zinje akuqedakali lutho kodwa unganazela phela uhulumende uyabetshengisa ukwethuka ngoba unganazela mhlaka 30 amabhozi akungegcwela igama lonke ngezinye indlela anti akwazi umuntu nxa elisele ngabona ipolisa lidlula unani unani engayelilanda yena. So umbiko lwana lawo abawuthathanga lula kuyatshengisa ukuthi laba bona ukuthi hayi abamanga kuhle kwenzeni wabo yikho besethuka.
Ukwethuselwa okwenziwa abantu ngemva kokutshengisela okudluleyo kungaba kubangela na ukuthi abantu besabe ukutshengisela lezi zinto?
Yebo, ukwananzelela ukuthi phela laphana abantu laphana kwenzakala kuqala abantu bethuselwa abanye abantu bangena ezindlini betshaywa amasosha siyakhumbula amasosha esingena dothi dwetha abanye abantu abantu babotshwa abantu balamacala aloku engakapheli oloke ukuthi hayi remand khonokwana kwenza abantu bethuke and sokusenza lalwana owayengangenanga kulokho ethi nxa uyakhuluma ngakho engayihlobo bayisithi ah ungakhohlwa mina lehloko ekhaya so ngiyavuma ukuthi kwesinye isikhathi ukwethuselwa lokhu yenza ebantwini kodwa njalo besesithi ebantwini bezimbabwe kodwa nxa usibala phela umthetho welizwe ukuthi yi-constitution uyavumela abantu ukuthi nxa into zingahambi kuhle tshengisela ngokuthula so ngizama ukuthi mina abantu bezimbabwe abakunanzela ukuthi ilungelo balalo umthetho uyabavumela unxa into zingabahambeli kuhle batshengisele ngokuthula bengatshisi izinto bengajonti ezitolo bengatshayi bani kulilungelo labo so nxa abantu bona sebedibekile kwesikhathi kuhle abantu basebenzisa amalungelo abaphiweyo amapholisa kuphela owakumsebenzi ukuthi nxa sokusenzakala baphonge umonto abantu bavikelele abantu bangahlukuluzwa kodwa akufayelanga wona amaphoyisa kubana sethaya abantu ngoba abantu babesenza okusemthethweni welizwe kusemthethweni we-constitution yakuyilungelo abeligcweleyo
hayi isikhathi sesidliwe ngumangoye siyabonga kakhulu mnumzana
ngiyabonga mnawe
Loge ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo Progressive Bulawayo Residents Association ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba asidibaneni njalo ngevikeza
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe libiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Siyalambulela kweziphathelane labesifazana elami usithandekile Mhlanga. Sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala isiphathamandla senhlanganiso yeVulindlela Gardens of and Care njalo engumsekeli kamgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association.
Inhlanganiso ke ngo-1990 ngibandelela umkhuhlane lo wengculazi isikhathazi wawusuthetha abangane bami washiya abantwana bezintandane ngase ngibona ukuthi hayi kumele ngiqalise ukuncedisa abantwana lapho ngoba bonke babebuya bethi mama ngilalokhu mama ngilalokhu khathesi nje ngikhangele abantwana abayi-240 abanye bahlala labogogo abanye balimi abanye bahlala labomalimi abanye bakhona ku-osene ikanisanihlanganiso ngahlukumizeka ngokufa kwabangani bakho ngoba yini ngulazi eyathatha abangani bakho kwakungakakhanyi ukuthi kuyini okwenzakalayo kodwa kufiwa begula base bashiya abantwana begula base bashiya abantwana ngase ngithi hhayi kahle ngiqalisile into le so far lokho ngaqalisa ngo-1996 nginabantwana abayi-7000 esengibancedisa nalaba endilokhu engibancedisa khathesi bancedisa behlala labogogo labokhulu kumbe labomama angisho abanye kuyahamba ubaba kumbe kuhambe umama abanye abasalayo abazali isale egule engasenekisi ngisebenzi
libapha luphi usizo
ukubabhadelela ezikolweni sibathengele ama-uniform ngokubapha ukudla noma nje singabaphi insuku zonke sibabuye senta ngemande lange-Wednesday lange-Saturday bezokudla sibasida kathesi ngeperiji lelo kuthiwa i-EPAP elingadingi ukuphekwa elingadingi into eziningi li-highly nutritious ngoba abantwana bethu abaningi ka-positive basala negciwane so siyabafida ngalo siyafisa ukubana ngabe siyendlula lapho sibaphekele okuningi kumbe bahambe bayekudla bengekhaya kodwa sase sibona ukuthi hhayi izandla zifitshane siyazama kodwa ngangcole sibafide ngalelo porithi ngoba liyabancedisa ukuthi babe active nje ngoba bebengabantu abahlala begula belama-ringworms bengala behlupheka nje behlulukele siyafisa uncedo olukhulu kakhulu ukuthi bathole siyakwazi konyaka kulala itopile lithuthukiza abanzima kakhulu kulaba abantwana ngoba kula ezinye inhlelo abandanga ukubafaka abantwana bena la
lithe babuye ukuzokudla esenta yiphi leyo senta njalo uncediswa ngobani ukuthola ukudla
mina inhlanganiso yami kuthiwa yivulindlela guardians often care. Ngintandane nabantwana abaphakathi kokuhlupheka ngethize noma belabazali. Isempopho, empopho ma iphansi kwegampu primary school ikhangelane le pioneer schools kwengwenya. Isitaladi lapho khona kuthiwa ingwenya school. Yikho lapho engikhona ngevula indle. Ngincedisa ngabangani bamthize. Labangani bamthize abase-Australia. Yibe labangani bamithize abase-South Africa. Yibe nabase-UK. Kube omunye intombazane owafunda lapha uChanti. Ngiyoncedisayo kakhulu. Use-UK. Ngoba ngasaku-primary ngize ngiyogcina labo kwi-secondary. Nxa umntwana ebhase siya phambili. Siyamekha sure ukuthi lo Chanti umntwana lo siyamncedisa kumbuye e-university. Abase-Australia ngama-Rotarian. O-David Green. Ise-Australia ngomunye omkhulu esincedisayo wazi wasifakela le-library esentasi le-library bese siba nomfundisi wamajuda i-Flipperhaus u-Rabbi Moshe ise-South Africa bese siba lama-Rotarians asebulawayo osenziwayithe labo ngabanye abasincedisa nezinto zonke zona lezo i-pap labo-school fees lempahla zokugqoka lempahla zokugqoka befiye esikoleni kuyasibela nje kodwa hhayi mina kuyangisuthisa ngoba abantwana bavuka besiye esikoleni bathole khonokho abakutholayo labo babe yingxenye yokuthi bathole ukufundiseka.
Abanye selabancedisayo bakhula sebengabadala kathesi bakhona abaphumelelayo.
Bakhona kakhulu silamagqwetha siyabo-prosecutor siyababalisi siyabodokotela siyabonesi sikuzigatshi ukuthi hhayi umntwana lo lathi samncedisa uphumelele. Laye besemncedisa futhi abanye.
Yabancedisa futhi lokubalaya lokubachasisela njengempilo.
Kakhulu yikho sikusebenza kakhulu. Sibadingele futhi le-chance zokulasinga zokuqeqesha abantwana. Khathesi singe kule program okuthiwa yi-sister to sister. Ese sibafundisa khona ngokuzakha amankazana. Yabafana ukuthi bazakhe nokuthi bakhule njani ukuhlonipha nokunanzelela ngomkhuhlane lo okhona khathesi.
Leo bekuyingxoxo lo nkosikazi Patricia Chabalala isiphathamandla senhlanganiso ye-Vulindlela Guardians of Care njalo engumsekeli kamgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlangani khonapha e-Washington DC.
Siyabonga sithandekile, siza kuthinta ngeviki ezayo. Emdlalweni wenkezo yeCastle Lager Premier League, iqembu leDynamos linqobe leFC Platinum nge-1-0, yiyo yodwa impumela esilayo okwamanje. Davo ehamba ke lo professor singake sikwane ke sikhangele inhloko zendaba. Umnumzana Dumiso Dabengwa ungumkhokheli webandla lezaphu ubekiwe lamhlanje emanxeleni entaba zenduna. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, igama ngu Chris Gande lilayo.